abathumela imali eZimbabwe isuka eBotswana ngamankampani yabubhizinisi yokuthumela imali bathi ihlobo lokhu isikhala ngokuphuza ukuyithola kulesikhathi nakinye lapho ihlobo ezahlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizinisi afana labo-Western Union kanye le-MoneyGram. Noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathesi lesithi kudala kakhulu zindwendwe zabantu ezifolela ukuthola imali ethunyelwe ihlobo labangani abangaphandle kwelizwe. Unkosazana iGisduke uthi ihlobo ziyaphuza ukuthola imali ungacaci umbeni layo iyasilela umankampani yakubhizinisi yokuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya nalaba abanye abo-Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa abale nelisuthi kuthiwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba be-Western Union sokuthola nzima ukuthola lezo zimali.
Abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi isihlobo sithole imali kwesinye isikhathi ingokuphathisa abagulayo kumbe ukuhlawulela izifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho khonapho njengezithembiso zamankampani akubhizinisi yokuyithumela.
Uthola ukuthi imali uyabe uyithumela kule sizathu kumbe i-emergency ukuthi kungani uyifuna masinya kodwa ekhaya bakutshela ukuthi abakayitholi kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-queues amade.
Ingcweti ebona ezomnotho umnumzana Edwin Ilovu eSabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo-Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya njalo abantu kumele beyithole khonapho khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla kwenzakala ngokucelela eZimbabwe ngoba bona ibhizinisi belenzelwe ngaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isithengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthumela imali eZimbabwe uyayithola khonapho khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani okuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa yihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka-2015 okutshengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. Ngumathini Ngwenya oyindaba zesitudio sebenzisabo kwele Botswana.